Yebo Sileni, iphase 1 yethu sikhangele ukufaka imbeda eyi 50 sesesekhanya chanyanyana ukuthi siqedise lo imbeda eyi 50 kodwa isibhedlela lesiyana sikhangele imbeda eyi 200 kuzaba yiso isibhedlela lapha eZimbabwe esikhulu ukwedlula zonke izibhedlela ezigcina ezikhangelane le COVID-19 yikho sikhangele ukuthi iEkusileni izabe ihlanganisa isigaba sonke seMathebelelendo engxenye leMaswingo lakanye engxenye leMidlands layo bathi bangaba lama cases lawa abantu abale bhubhane kodwa begula kakhulu besindwa kakhulu ngaleli bhubhane bedinga o ventilator o oxygen bazahanjiswa ngapi eEkusileni hospital yikho sikhangelana ngakho isibhedlela seEkusileni siyasebenza ikhona imisebenzi esesiyiqedile khona phana sikhangele ikhithi sikhangele i-oxygen tank esiyenziwe sesilodokotela esamcelayo kuhulumende uDr Absalom Dube osengu-CEO khona phana ulokhu ekhankasela edinga amanensi labanye abathiyeneyo omongikazi ukuncedisa ukuthi eKusileni ivulwe sikhangele engxenye singathi amaviki amabili amathathu engxenye singabe sesivula sesenelisa ngenxa ye-lockdown esegoli ezinye into esasifisa ukuthi sizilethe zivele egoli besingenelisi ukuthi sizilethe ngesikhathi ngemfanelo ukuthi
kuyini eselikufezile selokhu inhlanganiso yenu yasungulwayo.
Siyabonga umbuzo omuhle. Thina njenge-IM for Bulawayo sisebenza sikhangelane lezibhedlela ezine. Okwakuqala impilo hospital. Impilo hospital yiyo ekhangele ngokuhlolisa abantu, testing, ukuhlolisa abantu ukuthi banalo na igcikwane ingculaza le COVID-19. I-testing siqalisile koBulawayo, sisenzwa koBulawayo, kayisahambe eHarare, sesithola ama-results lapha koBulawayo and besisekela uhulumende ukuthi National Tuberculosis TB Lab elapha nempilo ibe equipped, fully equipped, ibe lemtshina eyenelisa ukuthi bahlolise abantu abanalo ingculaza leli ele COVID-19. So lokho sokusenzakala kathesi. It's on group hospital ngingathi ekwamukeleni izigulane ze COVID-19 laba abangalabunzima obukhulu esithi ma-severe cases kasibafake e-tone group. I-tone group ngiyalabo sokule mbeda laphana eyi-20 thina ngo-IM for Bulawayo besebenza labo abe-tone group hospital ukuthi sifake amagiza kube lamanzi akhudumalayo sipende lapho kudingakala ukupenda khona. Abanye abasebenza lo Ezra Chisa Swanda sebefake imbeda laphana sisebenza nje